Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla inhlanganiso ye United Nations Children's Fund kumbe iUNICEF isithi amazwe amanengi ephula ilungelo lamantombazane. iUNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amanengi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abanengi bendiswa bebancane njalo bayazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. iUNICEF inde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane lonkosikazi noMagugu Chili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima uma lisesikhathini.
Abantu abanengi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abephuma nje ikhala. Ugcina suthola susubuka suphuma nje okungama-rush okungaqedakaliyo phansi ngale.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamankazana during menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu especially masibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health kuthi isikolo siqakathekile abantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
That is khona abasiyi-organization silama challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo whether from primary school to secondary school kuse sikhathi kwenzima ukuthi umntwana ekhaya esuke esikolo ngoba lapha ahlala khona lokudla kuyabahlupha abantwana bese bekhathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi ischool fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana wenkazana kunzima ngoba ngithi nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Kulezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,557 bazithwala iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. Ngingunokuthi abadlamini we Studio 7 ngise Victoria Falls.